Omunye wabathi ukumele umnanga kwakhulumisana labaphikisayo ngumnumzana Hlandla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Nxa bengasemukelekanga kahle kwabomhlaba baza kubona sokuselakela ukuthi kube lokukhulumisana okuthile. So lokho kukhulumisana ngicabanga ukuthi kungagcina kusenza ukuthi kuvunyelwane okuthile kumbe kuthiwe njengoba kubonisa ukuthi umkhokheli webandla eliphikisayo we-TCC uthole layo amavoti amaningi okungenzeka ukuthi vele adlule wona akamnangakwa. Kodwa kuhluphe ukuthi nxa kuhlalwa phansi izani zabifuna futhi ukuthi isalibambe esidubini. Kanti siyakhumbula isikhathi sikamgabe ukuthi kwenzakala njani. Kufuneka sikhohlwe ukuthi kuthiwa yi-new dispensation. Kwenzakala ngayona leyana indlela uzabe efuna umdali ukuthi ahlale khona pha abesesithi-ke umfana babe besikelana isinkwa umfana ethole esincane kule sakhe.
Kodwa umnumzana kutamusanka ubandla le-ZANU PF njalo lakuhlanganiswe ye-Forever Associates Zimbabwe uthi umnangagwa uzakwenelisa ukubusa kahle kungakenziwa olunye ukhetho lukamongameli.
I-way forward yona lesiyenziwe abantu bezimbabwe sebekhulumile ubuningi babo. Last election sasingela amavoti sesilawo khathesi. Last election kwakuyi-50 point khathesi kuyi-52.6 which shows ukuthi hayi umongameli is gaining i-popularity and abantu abaningi bayamlandela. So okumele kwenziwe ukuthi simnike ithuba ukuthi eqedise ama-programs akhe awaqalayo. Asikhulumi akula language inclusive government leyo vela isikhulumi language naleyo. I-ZANU PF isiphiwe elinye ithuba lokuthi ibuse ngabantu beZimbabwe. So ngakhonokho yikho sikulandelayo, silandela ukukhunywa yi-constitution ukuthi abantu bamele bekhulume and abantu sebekhulumile. So uyabusa umongameli. Akula lokho ukuthi kuthiwa ama-static leaders akabuyanga. Lokhu kwenza ukuthi i-inauguration eZimbabwe ihlupha ngokuthi alikwazi ukuthi lisethe i-exact date ngoba labe lingakwazi ukuthi aba-opposition bazahamba yini ku-court naseli-invite amanye ama-president. So ikujumana nje. So we can't expect many of them ukuthi bebuye. We expected ukuthi abalutshwane bona labo bebuye. Kodwa ukungabuyi kwabanye laba akutsho ukuthi akula legitimacy, akutsho ukuthi ubaba kawinanga. Uwinile, siqhubekela siya phambili.
Umnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-Citizens Coalition for Change uthi umnangagwa kasoze aguqule lutho kwele Zimbabwe.
Kabala capacity yokuthi ba-revive economy. So abantu beZimbabwe baqhubeka behlupheka. Isikhathi sezulu sesiyaqala, i-patronage yezanu iyaqhubeka, abantu siyazi bazaphiwa inhlanyelo yomumbu lama-fertilizer labo abangabezanu, yikho kuzaqhubeka kuthiwe i-development, otherwise okunye akukho sibili abazakwenza okutsha ngaphandle kokubana amasela azaqhubeka etshontsha o-gold mafia lakwezinye indawo nje ze-economy ezisaphila. Ukutshontsha kuyaqhubeka, iyona ingoma ezahlatshelwa kusiya phambili.
Umnumzana Dabang Nare olandela ezombusazwe ekwele Melika uthi umhlaba wonke jikelele uyakwazi okwenzakala kwele Zimbabwe.
Loba ke umnumzana Mnangagwa esezigcobile ukuthi ebe ngumongameli weZimbabwe akutshintshi ukuthi umhlaba wonke uyazi ukuthi ungene ngefetsha-fetsha. Ukhetho lwangkhona lube lukhetho lwefetsha-fetsha lapho okuphume kuthiwa uwinile ngamanani athile kodwa kungela bufakazi bokuthi uwine ngalawo manani. Ngakho-ke indoda esebunzimeni ngenxa yokuthi abantu kabamthembi. Kuthi-ke labo abamsebenzelayo kuZANU PF kuyamele begide kakhulu, begide njengestandard ukumthabisa, bebe lokhu bemkhumbuza ukuthi wanqoba loba nje umhlaba wonke usazi ukuthi kanqobana. Eliphikisayo le-CCC kukhanya lizazama ukuthi liye ku-SADC le-AU. I-SADC ayikalethi i-report yayo yokugcina, final report, echo ukuthi ukhetho lwahamba njani.
Unare uphinde wathi kukhanya engani inhlanganiso ezinjenge-African Union seziphelelwe ngamandla ngokwenzakala kwele Zimbabwe.
Kukhanya umpresident Hichilema weZambia umeceleni, yena ofisa ukuthi kwenziwe izinto ngendlela ehlukeneyo. Ubunzima nje ukuthi SADC le AU yasaqinanga kangako. INigeria ivela kuma elections ukhetho olwaba lobunzima futhi uPresident Tinubu wangena la kungani kangenanga kuhle. Kuthi ke ele goli South Africa 2024 ila ma elections. So asazi ukuthi bazayenelisa yini ukuthi bengenele endabeni yeZimbabwe. Kwele economy angiboni ukuthi kuzaba khona ama investors abuye egijima. Ngenxa yokuthi nxa abantu besithi kutshontshwa amavoti, abantu bacabanga ukuthi le mali yatshontshwa. Ngakho ke kuzaqhubeka ukugejwa i-lithium, kugejwa igolide, kugejwa i-platinum. Yizo izinto engxenye ezizaphonguunceda i-economy.
Awaziwa ukuba kuzakwenzakalani eZimbabwe kusukela izolo uMnangagwa agcotshwe khona ukuba ngumongameli weZimbabwe. Abaphikisayo baqhubekela phambili besithi watshontsha ukhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoCape Stube.